Mangiyikhangele impumelelo yekhomishini ngibona ngani cha amadlala labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bekwenze ngawo ngoba bakhangele inhlanga zonke abazange bekhangele inhlanga yinye. Siyababona lapha bechotheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho ngapha futhi bechotheza okunye okwenze ngiyinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kugcine kusuka nakhonokho. So ngibona ngani kuthiwa ingasho ukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma ingasusa esigabeni esinye esingaye nje ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjengalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajulayi 30.
Ngiyazi baba uChuma kawuyisiso sikhulumeli sebandla lezanu PF kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli sezanu PF kodwa into engiyaziyo ukuthi izanu PF libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba lokulandela komthetho. Ikomishini le ifakwe ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi kwethu. Into eyokuqala umele sihlale siyazile kona into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu PF njengakibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela amabutho ngemva kokuthi amapholisa ayeseyehluleka ukubamba umumo ngenxa kubamba ebuhlanu wakuba ungena abesimuni. Thina abezanu PF lathi besingabadlali enkundleni khonapho besingama-players. Ngakho-ke okukhulunywa ngu-ref kumbe ukhomishina wawo-ref sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisayo labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.